So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-15 Mdimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izulu lesiphepho uCyclone Freddy libulala abantu abedlula amakhulu amabili kwele Malawi laseMozambique.
Yutizwe lakhona liyami ngxenye kwe 5 minutes bese liqalisa njalo ona futhi ngamandla and empilweni yami angaze ngibone izwi lelinje.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora izolo likhweze amaphepha enkantolo e-Constitutional Court licela ukuthi ivimbe ukhetho olukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo.
Okusegcekeni mphephetha nabalaleli ukuthi ilizwe leZimbabwe alikalungeli ukuthi lenze ukhetho lwalonyaka ngesikhathi okumele lolo khetho lwenziwe ngaso.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla ukhangelelwe ukukhuluma lezinduna ezivela ezigabeni zonke zelizwe ezithe gwaqa edolobheni lakoBulawayo emhlanganweni oqutshwa minyaka yonke we-National Chiefs Conference oqalise izolo.
Nxa ngibona mina mbonani kathesi izinduna zakithi ziphiwe konke okuphiwe izinduna ikakhulukazi zemashonaland. Loba nje ngingakunanzelela ukuthi khona izinduna zangapha ziyabe zingelalizwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izulu lesiphepho uCyclone Freddy libulele abantu abedlula amakhulu amabili kwele Malawi laseMozambique. Iningi lababhubhileyo ngabe Malawi abafika phose amakhulu amabili 199. Lachia abedlula inkulungwane phose ezimbili ikakhulu esigodlweni seBlantyre abangu 1900 bengelazindlu. Umongameli walelo lizwe umnumzana Lazarus Chakwera ongekho elizweni usethumele umlayezo wokuthi ilizwe selikusimo sengozi i-state of disaster. Isikhulumeli somanyano wamazwe omhlaba we-United Nations umnumzana Stephanie Dujarric wazise ukuba amandla kagetsi lendlela zokuhambisa imbiko azisasebenzi okwenza kube nzima ukufinyelela labo abathinteke kulingozi. Iyezi likaCyclone Freddy ngeviki edluleyo like langena laseZimbabwe labuyela njalo elwandle laseliphinda langena njalo emazweni ambalwa abalisa leZimbabwe lanxa belingela laka njengaseMozambique leMalawi. Abezomkhathi bathi akuvamanga ukuthi iyezi lalolu hlobo lingangena elizweni libuyele elwandle liphinde liphenduke njalo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMalawi umnumzana Lajabu Juma ukuze sizwe okunengi okwenzakale eMalawi.
Ya liqiniso lelo izulu ebelikhona kumbe lakathi silokho lisakhona ngoba kusukela ngomgqibelo la I think ngikhona nisanda kuma kathesi but izulu lakhona liyami ngxenye kwe 5 minutes bese liqalisa njalo ona futhi ngamandla and empilweni yami angaze ngibone izulu elinje. Ya ngoba mina bathi izulu leli eline isikhathi esifitshane sonesi yilo izulu lesijwayele ukulithola ingxenye ngomnyaka. Ya indlela eziningi zidilile konke lamabridge izindlu eno and then abantu abacatshangela ukuthi akhona into abacatshangelwa osokuthiwa bafile bafika 100 then kulabaningi they haven't been confirmed, they're still missing. Yeah, it's I guess we should see the civilly. Yeah, and abanengi izindlu abasela lapho okokuhlala so yakunzima sibini.
Nqali sizwa abezomkhathi bona bathini, bathi izulu leli selizaphela yini njalo lokuthi lingaphenduka yini njalo.
Ya uhulumende yaphathisa lamansonto aphathisa you know and individuals you know the so labantu abaningi asebezinikele abancedisayo abagijimayo lapha lalapha bencedisa ngalokho abangakukwanisa ngakho abanye befakwa ukuthi ngxenye forwarde sebehlale ezikolo emasontweni. Ya but iqiniso nje ukuthi uhulumende of course is overwhelmed ngoba njengokutsho kwami ukuthi awukaze kube lezulu elinjengaleli elibe elike laba khona okwezinsuku ezimfitshane lezi. Yeah, so yeah, then lamanye amazwe asengana azama ukuthi ngxenye esincedise ngoba this is a very difficult time for us. Yeah,
abawelwe yingozi le bayaphathiswa yini nguhulumende?
Abezomkhathi bathi bona izulu leli bekumele liphele namhla. Ya njengathi si selile ingxenye yamahola amabili amathathu selimile. Ya ungani kuyafefeza nje mbijana. Ya ikuthi njengami seplanter ngingazi kwezinye indawo but eplanter wathi hayi so ungani selike laphumula mbijana. Ya awokuthi ingxenye lizaphenduka futhi hayi angezwa bona babe ngokufanisela kwabo babekhayelela amalanga nawuthi mhla ka 14 yiwo lapho oso ungani laba seliphelile.
Hello ke ngumnumzana Lajabu Juma isizalane seZimbabwe esihlala eMalawi ubekhuluma icingweni le studio 7 eseplantaya khona le eMalawi.
Asambel matuta siyo vota.
Asambel matuta siyo vota. Si vote lenkulu.
Asambel matuta siyo vota.
Ivandla le MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora izolo likhweze amaphepha enkantolo yeConstitutional Court licela ukuthi ivimbe ukhetho olukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Leli bandla lithi akumelanga lolukhetho lwenziwe ngoba ukuhlelwa kwendawo zokuvotela okuqhutshwe iZimbabwe Electoral Commission kusikhatshana esedluleyo olwe delimitation aluqutshwa ngakuhle. Lokhu kuza ngesikhathi uZulu esemelele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ahlele ilanga lokhetho. Siqoxele sikhulumeli se MDC umnumzana Witness Dube.
Okusegcekeni mphephetho labalaleli ukuthi ilizwe leZimbabwe alikalungeli ukuthi lenze ukhetho lwalonyaka ngesikhathi okumele lolo khetho lwenziwe ngaso. Uzakhangela ukuthi kathesi izeki iqalise njalo ukurejista abantu ukuvota. Ngabantu abazavota nini bonabo? Angithi ngabantu okumele bavote lonyaka. Labo bantu kumele bafakwe kuma delimitation report wona lawo. Kumele bafakwe kuma constituencies, kumele bafakwe kuma wards. Okutshengiselayo nje ukuthi la izeki iyakwazi ukuthi yapheka imboza. Tena esikuchoyo ukuthi idelimitation ekhona ayikho emthethweni ngoba kayizange ilandele isensus njalo indlela ekhiphe ngayo ama constituents lama wards akukho emthethweni. Abantu bazabona ama court papers ethu, bazabona amaqiniso esiwakhiphayo kodwa esingakutsho nje sikhuluma into esisemthathandaba noma ingakahluzwa emthethandaba ikuthi ukhetho lolu nxa lungahamba ngedelimitation report yona le khona kuyakwanisa ukuthi kwenzakale ukuthi impumela sokumele ibe khona eyokhetho omunye umuntu a-challenge kumbe aphakamise esingathi yikuhlosa njalo ukudilizela phansi ukhetho aphumelele ngaleyo ndlela. So akula ndlela esingakhona kukhetho nge-delimitation report le ngoba kayikho emthethweni kayihambisanga izinto ngendlela yikubona la izeki isimatasa nje isiqalisa futhi ukurejista abantu kakutsha.
Vakona tuba abanye abathi lesaba ukudliwa nje kukhetho ngoba isoye kwenziwa ama by-elections la ngaphumila lutho ngokunjalo libalekela nje ukuthi kwenziwe lolukhetho ngoba liyazi lizahle lidliwe lamalunga elilawo eParliament la ku Senate ahle aphume lidle liphelele ngumphako. Ungathini ngalokho?
Labo abathi sesaba ukudliwa kukibo kuyikucabanga kwabo. Thina esikukhangeleleyo ukuthi uhlupho lweZimbabwe lusekhethweni lapha. Yikho silama sanctions kungenxa yokuthi senza njani ukhetho lwethu. Yikho sehlule ukujoyina o-Commonwealth kungenxa yokuthi senza njani ukhetho lwethu. So nxa sikhangele into zizonakala njengebandla, asoze sigoqe izandla sisithi ngoba singazama ukulungisisa kuyathiwa sesaba ukhetho. Asibo labo abazabuya sebekhala ukhetho soludlule. Kukhona besithi ukhetho kaluhambanga kuhle. Sifuna ukuthi sihle siqedelane lapho khathesi sisiyafika e kethweni sesivumelene ukuthi sifike kuhle, asifikanga ngendlela zobunyonyo, sifike ngendlela ebonakalayo ebonwa ngumuntu wonke. I-delimitation ifaka ama-constituency alinganayo. Ungakhangela kwezinye indawo i-constituency yabe le 21,000 voters, kwezinye indawo ile 35,000 voters, kwezinye indawo ilabo 60,000 voters i-constituency inye. Angithi uyabona ubona ukuthi akuhambelani. Kwezinye indawo izindlu ezinenye azivalwanga njengakobulawa ayo amawazi kumele ngabe maningi kule 29 kodwa abafakanga nje ezinye indawo. Abantu bazakubona sikukhuluma konke court ikho bazabona ukuthi bandla le movement for democratic change asenzi mandlwane ngento yokubuswa kwabantu kumbe ngento yokuthi sibe lokhetho oluqondileyo ngoba kuyilapho okusukela khona lonke uhlupho lwethu njengabantu bezimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Munzora. Ubekhuluma ecingweni lontungamile inkomo weStudio 7 ekwobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwobulawayo izolo. Lamuhla ukhangelelwe ukukhuluma lezinduna ezivela ezigabeni zonke zelizwe ezithe gwaqa edolobheni lakobulawayo emhlanganweni oqhutshwa minyaka yonke we-National Chiefs Conference oqalise izolo. Induna ezivela kuzigaba zonke zelizwe zithe gwaqa kulomhlangano oqalisa lapho ezikhulume ngokuzihluphayo ukubalisa iholo eliphansi, ukusilela kwemoda zokuhambisa, indlala, imigwaqo efileyo, ukwenjiwa kwamatshe aligugu ngokungekho emthethweni lokwabiwa komhlaba. Ezinye induna ezihlala phandle kwakobulawayo zitshele iStudio 7 ukuthi ziswele indawo zokulala ngesonto. Njalo umphathintambo kahulumende umnumzana July Moyo uxolisile ngalolu daba. Umnumzana Greta Voloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi umongameli Mnangagwa ulakho ukukhuluma ngodaba lwegugurahundi kulumhlangano. Uvodloza uqala ngokuchasisa ngokuqakatheka kwalomhlangano.
Nxa sithi ngiyakhangela mbonani izikhalazo zezinduna zibaluleke kakhulu, kanti ke njalo futhi le ndaba yomhlabathi le imbonakani indaba ebaluleke kakhulu, nale into eyenzakalayo eyokugebha igolide okungekho emthethweni yinto engalunganga. Kodwa engibonayo lapha ngokuthi khona yebo ye izinduna nazo zithethe ixesha leli ngoba kathi sikhumbula ukuthi sibhekane nama-elections. So nxa bengabeki izikhalazo zabo ngalesi sikhathi kusho ukuthi uhulumende kuzamfuqa ukuthi khona alungisise lezi zikhalazo zabo bona njengezinduna ngoba ekhangelela ukuthi engxenye laba bantu bangakwazi ukuthi bagqugquzele abantu ukuze abantu bavotele uhulumende okhona. Kanti ke into engekho kahle kakhulu ngezinduna ukuthi zilokhu ezikhuluma ngazo. Kanti ke kunezinto eziningi kakhulu ezibamba abantu ezenza ukuthi abantu bakithi izinduna zakithi bangazibheki, bangazikhangeli ngelihlo eliqondileyo. Izinduna kumele zikhangele abantu, zingakhangeli zona ngoba kathesi zona zinamagezi kathesi zona zilezimoda kathesi zilakho konke pho ke kusuka kube sokumangalisa ukuthi khona xa lokho bekhala besenza kanje bengakhaleli bantu yikho kusuka kube lenkinga ke khona lo hulumende la efuthanga ngelokunanzelela khonoko uzala elokhe enikeza zona izinto zonke lezi abantu bengelalutho.
Singathi umhlangano lo uqakatheke okunganani.
Umhlangano wona ngawo awukho owubi ukuthi ube khona. Njalo nje futhi izinduna kumele ziwuthathe lo lelithuba elokuthi zitshele uhulumende iqiniso ukuthi abantu baphakathi nakodu. Ngiyakwazi ngiyakunanzelela futhi ukuthi khona yebo kathesi njengoba sesiye ekhethweni kwenzakala ukuthi khona zithiwe nezikudlayo ngoba kuthiwe nami ngingunwayile emuva lawe nginwaya phambili ngoba kathesi lama opposition parties nazifuna izinduna la loba labo bani bazifuna izinduna ngoba izinduna yizo ziphakathi kwabantu wonke umuntu ofika esigabeni ufuna ukuthi akhulumisane lenduna ukuze abe lesisi.
Ungathi induna zeMathebeleland ziphathwa ngendlela efanayo yini leza kwezinye izigaba zelizwe njalo ubona ingani umongameli Mnangagwa uzaluphatha yini udaba lwegugu rawondi kukanti uthini ngalo lokuthi axoxisane ngezinduna ngalo.
Nxa ngibona mina mbonani kathesi izinduna zakithi ziphiwe konke okuphiwe izinduna ikakhulukazi zeMashonaland. Loba nje ngingakunazelela ukuthi khona izinduna zangapha ziyabe zingelalizwi elibalulekileyo kakhulu kulalezi yane zangale. Ziyane zangale vezihlezi zilelizwi engingayithi power. So ke ezakithi napha kusamele ukuthi khona zibe le power ukwenza ukuthi nxa zikhuluma zizwakale. Udaba lwegugu rawondi uzaluphatha upresident xa ehlangane lezinduna ngoba bavele balohlelo lwabo bavele bephakathi nakwalo uhlelo lonolo lokuthi khona bangathiba njani izinhliziyo zabantu abantu bakithi bangadela njani lokho kwabehlelayo angathiya bepolitiki ikakhulukazi labo ababekuzapha ukwenzela ukuthi khona ngoba indaba le idinga ukuthi ukukhuluma iqiniso lakho konke okwenzakalayo ukwenzela ukuthi khona abantu izilonda abalazo.
Alo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ebexoxa icingweni le Studio 7 esegweru. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi kulo isifazane uEllen Majero owakumrewa otholakale efile ngemva kokwethesa umkakhe icala lokuthandana lomunye owesifazane. Iphephandaba le site lilodaba lokuthi omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lwebandla leZANU PF olwama primaries umnumzana Judas Nkomo walelwe kuncintisa ngoba isetheswa icala lokuthi wakhalala umsebenzi wobusotsha. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani, nyalibingelela lonke ku Studio 7. Ngikhuluma nje mina ngisejombe, ibizo lami ngu Diamond Musica. Hey bakithi, thina sanike inhlanyelo ngu president wethu Mnangagwa lo bakithi wasinika ama 5 pages ngomuntu. Kodwa namhlanje kuye sithi yena ufuna ukuthi inhlanyelo leyo okuvuliwe lapho kuye AGMB ku 5 kg madoda kuyaphumana. Kade ezosinika lama 50 kg awe D. Esinike njalo mina ngisabhungu labantu abangu 80. Labantu abangu 80 nje kwathula abantu abangu 60. Kuyikho yini konoku bakithi ukuthi thina singakwanisa ukusitola isivune sokuya eGMP? Mina upresident wami lo mboni engathi kaphelelanga. Nanjalo futhi president lo uthi siye ke 2018 wanika abantu beMathebeleland inkomo 5 ngomusi. Wabuya wathi yena inkomo lezi kuzazifuna esesiya kwelunye ikhetho oluzabuya njengalolo lika 2023. Kangela phinde yena gijima eMashonaland ngale kumapostori ngathi ayibanika izimota. Imota ephuma amanzi edula ukufika 65,000. Imota inikwa inkokeli zamapostori. Madoda, thina besiNdebele nasikile nokuyenza opopayi. Khangela ukuthi bona ukuthi abanye abantu banikwani. Khangela la ubona. madoda mina nyasula mina wami X hayi ngiyakulandela sibili mina ngakho akuthi X wami kawufu wamthola endikade sizengukhangela boni labo gawule boni la yibo abaza kufakela X not mina labantu bani
selibingelela emsakazweni ka Studio 7 sithi salubonani lonke ukhuluma uMxolani Ndlovu ukhuluma esezweni lase South Africa eh sinenkinga mpela yokuvalelwa ama permit eh impilo yakhona izobanzima mpela because manje nje ingane zethu zifunda ngoba sisezweni lase South Africa sidinga imali manje mase sivalelwa ama permit sokufanele sibuyele futhi emakhaya ezweni lase Zimbabwe masibuyele ezweni lase Zimbabwe ingane zethu sizizofunda kanjani because nabanye esizweni lase South Africa iplani ekhaya asinayo mawusiyafika ekhaya sofanele ufuqale phansi uba neplani ukuthi uzothola imali alenkinga mpela asazi ukuthi sizophila kanjani ya impilo yangkhona ayithanda ukuba nzima mpela
salibonani ngiyalibingelela kustudio 7 nami ngokudabuka khona ngapha eZimbabwe kodwa ngokuhlala kwamanje seSouth Africa ngiyezwa sikile ukuthi thwa kwabantu kumele bevuye bezovota lokuthi abantu kumele bevuye ekhaya sizobuya njani ekhaya langkhona ngoba kuyavotwa kwenza isimenemene sikhangele umuntu edliwe kwenza isimenemene sikhangele lamanje kuthwa kasibuye ekhaya sizobuya njani ekhaya kunzima kangaka abantwana bayapha ngendlala abantwana ngabaye esikolo kufuneka izimali zangkhona lezo kasizikwanisi nakhona ngapha eSouth Africa sihleli nzima siyadudula siyabulawa kwenziwa yonke into kungubaba wethu esimthembile sithi ngubaba esikhaya omele kube nguye osikhangeleyo kodwa usilahlela iganga sibuya sithini ekhaya langkhona akubuyeki vele ekhaya akubuyeki kunzima
sanibonani mahlaba ezulu ye umhlaba wonke jikelele fu amagumbam amane omhlaba ye bakithi ngizwe ngisiba nokukhululeka njalo nokuthokoza nokujabula and so forth ngizwa kuthiwa khona igebengu lezi zasemathula secondary school kwelasetsholotsho zibanjiwe ezinye zakhona esinye sibalekile noma asikakabanjwa so ke bakithi sengathi umthetho ungadila nazo lezi zigebenga akuzona ingane zesikole lezi iy'gebenga impela kungasuke kuthiwa khona hhayi ngabantwana besikolo baya kuma-juventis what iy'gebengu lezi impela kufanele ukuthi umthetho udile nazo hatchley zithole igwebo mpela ezitholwa izigebenga izilelesi ezinkulu mpela kakhulu ngoba le nto abayenzile leya le nto ihlasimulisa umzimba impela angibonge okhuluma elichagwane elikhulu esigabeni sakosuku ukhanyani Ncube ngikhuluma ngilana kwelasejohannesburg ngokusebenza emzini wase-deep slot angibonge amen kuleyo ndawo
salibonani basakazi nabathandi we-studio 7 basakazi ngisafuna ukuzibuza mina umuntu lo osakhulumela iZANU-PF uyabe ikhulumela iyenzani vele bantu kanti i-service delivery yeZANU-PF yokupha abantu umumbu or i-service delivery fanele siyibone ngokwakhiwa izibhedlela kwakhiwa imigwaqo kwakhiwa amabhi kudaleka amathuba omsebenzi i-service delivery yona le yokuhamba iholisa abantu irayisi yona le ebolileyo hayi bafowethu hayi khona iZANU I think it's time ukuthi yabazwa abanye lapha beloba bethi akuvotelwe i-MRP mina ngedwa i-MRP I think i-right as a pressure group but at the moment izweli liyana lifuna kuphuma iZANU ngoba bazofaka ikhansela still iZANU lokhu iphethe nothing yoza i-achieve ngike ngezwa futhi laphana kuthiwa khona inkantolo yala le voters roll sokuyindlela zayo ngoba ifakile abantu abaningi abafayo lezithupha ama-IDs abantu nje abayizipoko abangaziwayo ukuthi bahlalaphi bakhona khona lapha ku-voters roll yikho bengafuni ukukhipha i-voters roll ngoba bayazi ukuthi ingakhishwa i-voters roll uzathola ukuthi kweyinyindlu eyi-1 nje uyathola sokuthiwa kuhlala abantu abayi-140 njengoba sike sezwa kuthiwa khona kurejiste abantu aba-over 135 years aba-over 15,000 esigodini sakho wena ukhona ugogo over 135 years osaphila ongakhona ukuyavota kodwa laba abaye-over 15,000 abarejistile banga uyabona ukuthi ithatha izithupha zabantu abafileyo ibarejistise so isitime ukuthi uchamisa efaka ama-agents every polling station ukuthi kungarekho amen
basakazi abahle njalo abathembekileyo kustudio 7 okhulumayo engusibalukhulu mfokanyoni kule ndaba laba singathi yahlupha msakazi le ndaba yamanzi kobulawale hayi mani le ndaba le ufanele siyifakele izibuko mina ngicabanga ukuthi indaba yamanzi le yindlela yofuna ukuxotsha abantu mhlawumbe besesintwini endaweni yabo bulawa babe emakhaya bekhala la betha amanzi ayekho kwenzela ukuthi kungene mhlawumbe abantu basempumalanga. Mina ngicabanga ukuthi le nto le ihlelwe yiZANU PF kanye le CCC ngoba kuyibo abantu abaphethele la idolobho. So abantu bakithi kumele siqaphele le nto le yile nto yinto yangabomo ngoba amanzi anyele ukuhlupha ngokuqala ukufika kweMDC kobulawayo kodwa angezwa ukuthiwa amanzi ahlupha kwamanye amadolobho aseZimbabwe. So le nto lana ingamanga leyana into eyenziwe ngamabomo nje ukuthi abantu bakithi baziwa ngabantu abakhalalayo ukuthi abakhalala emakhaya bese kugcwala bona laphana endaweni ngoba vese begcwele. So abantu bakithi kumele sibukele izibuko le ekhethweni leyo esiyakilo sakhe ezizameni sifake iMRP mhlawumbe izozama ukuthi idile le nto le ngoba laba abantu bakithi musi yabuka kungabantu bakithi lapha sisi izofaka okambarami asibazi ukuthi abakuphi. iZANU PF izosifakela abangani babo asebetshontshe imali esebenemali eningi abangandaba. So ngicabanga ukuthi mina kufuneka abantu abafuna ukusebenza lapha. So abantu bakithi indaba igama linye nje kuphela asiyeni iMRP.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Kwezemelika, umphathi ntambo wezobudlelwano bele Melika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ufike kwele Ethiopia izolo njalo ukhangelelwe ukuvakatshela laseNiger phansi kohlelo lukamongameli Joe Biden olokuqinisa ubudlelwano lamazwe akuzwekazi le-Afrika. Kolunye njalo udaba ukufuthelana kwele Melika lele Russia kufike kuzinga laphezulu izolo ngemva kokuba indizamtshina zakwele Russia zibambe ngamandla indizamtshina yele Melika ephapha ngelamtshayeli i-drone ukuthi iwele emanzini olwandle lwe-Black Sea. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mkhululi Ndabambi.
Impi yesithathu yomhlaba jikelele ingabe isiseduze kodwa lesi sehlakalo angisiboni kuyisehlakalo sokuthi yiso esingaba isizathu kodwa lakho singakwazi okungakhlophi izinto njengobana izikhali nje ziduma kangaka kodwa lapha akula sosha elilimeleyo amaRussia lawo athe ekhangela abona ukuthi kulomtshina nje abangawudlalisa loku okunye singathi ngama-mind games ngama-psych games amaChina lawo ayesekwenza lokhu kodwa lapha amaRussia abone nje itoy izihambela athi mana sizithathele kodwa khona ama-America ayebalekisile bayehlisa eloba beyitsho ukuthi limele khonapha bafundiseni i-America la ifundile ukuthi how we can avoid lezi ngxoso zibuya and how we can deal with the situation and ama-Russian labo clearly they didn't shut it down ngoba it was over international waters. Angazi ukuthi ungabe kukhona ongabe complaina kakhulu ngakho ukuthi kungaqalisa impi aje angakuboni lokho.
Wona amabutho akwele Russia angaba enze isihluku lesi ukuthi ayabethunyiwe na kumbe njengokutsho kwezinye ingcwethi zele Melika bathi ubuchapha nje babachayeli bona labo ababili abayenze lesi sehluku.
Lapha khanya abachayeli bendizamthina lezi ezamabutho aweRussia khanya sebelingiselela okwenziwa ngamaChina njengoba iRussia leChina bekhanya ingani kade beloku ukuzwelana besithi bazadlelana lokwezimpi. Akumangalisi ukuba abeRussia sebesebenzisa izindlela ama-tactic amaChina ngoba ungazukhumbule amaChina yiyo ebekade senza njalo indizamtshina zaseMelika. Ikhona indizamtshina yeMelika eyake yaforswa ukuthi ilende ukuthi yehle eChina kanye abachayeli bendizamtshina beChina befike bayigudla eMelika. Okwagcina indizamtshina abeChina besithi hayi i-crew yendizamtshina ingahamba kodwa indizamtshina ingasala basala nethemba beyikopha. Lakanye lapha khanya ukuthi beyigudla i-drone le khanya balingiselela kuona lawa ama-tactic kodwa umahluko lapha yikuthi i-drone le is unmanned akula pilot obakade ezabadubula bhekhi ngabe bekulo pilot phakathi bemgudla njalo ngabe udubulile kodwa labo benze njalo bekwazi ukuthi akula pilot lokho yikuphomba ukudle phana nje ukugudlana njalo bayatsho ukuba kwenzakale ku-international waters akula ofike kwenzakala phezu kwe territory yomunye kubisweyo influence iRussia iyo nje phongukuthi kuseduze kodwa is clear uba into enzakale ku international waters.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi holandela izombusazo welemelika obesixoxa laye ukhona pha kwelemelika. Hayi bathi isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sisonke. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo 7:30.